futhi ifundeka kanje. U-Elija umthishibi owayengo wabahlali beGiliyadi wasesithi ku-Ahab, njengoba inkosi uNkulunkulu ka-Israyeli iphila, engimi phambi kwayo, kakuyi kuba khona amazolo lezulu kuliminyaka emithathu kuphela njengokwelizwi lami.
And the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence, and turn thee east.
Ngakho ilizwi lenkosi lafika kuye lisithi, Phakama uqonde ngasempumalanga, uzicashise esifuleni iKheriti Khereti, mbe ngifuna ukutsho, esiphambi kweJodani. Kuzakuthi-ke uzakunatha esifuleni, sengilaye amawabayi ukuthi akondle. Wasehamba wenza njengokutsho kwelizwi lenkosi, ngoba wayahlala esifuleni eKheriti esiphambi kweJodani. Amawabayi amlethela isinkwa lenyama ekuseni, lesinkwa lenyama ntambama wanatha esifuleni.
And it came to pass after a while that the brook dried up.
Kwathi ngemva kwesikhathi isifula sacha, ngoba kwakungela zulu elizweni. Ngakho ilizwi lenkosi laselifika kuye lisithi, Suka njalo uhambe eZarefati elingale eSidon uhlale khona. Khangela, ngilayele ongowesifazane ongumfelokazi khona ukuthi akondle.
So he rose and went to Zarephath. And when he came to the gate,
wasukuma-ke waya eZarephath. Lapho efika esangweni lomuzi, khangela owesifazana ongumfelokazi wayelapho etheza inkuni. Wambiza wathi, ake ungikhele amanzi amalutshwane ngenkezo, ngiyakucela ukuze nginathe.
And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me,
wathi esahamba ukuya wathatha, wambiza wathi, ake ungiphathele, ngiyacela ucezu lwesinkwa esandleni sakho. Futhi wasesithi, kuphila kukaJehova uNkulunkulu wakho, kangila qebelengwane, kuphela impuphu egcwala isandla esigxingini, lamafutha ayingcosana egabheni, futhi khangela ngitheza izinkuni ezimbili ukuze ngingene ngizilungisele khona mina lokwendodana yami ukuze sidle futhi sife. U-Elija wasesithi kuye, Ungesabi, hamba uyenze njengokutsho kwakho, kodwa ngenzele kuqala iqebelengwane elincinyane, ngakho ulilethe lapha kimi, ngemva kwalokho-ke wenzele wena le ndodana. Ngoba itsho njalo inkosi uNkulunkulu ka-Israyeli, isigxingi sempuphu kasiyi kuphela. Lamafutha asegabheni kawayi kuphela, kuze kube lusuku inkosi ezakunisa ngalo izulu emhlabeni. Wasehamba phakathi wenza njengelizwi lika-Elija, njalo yena futhi laye lendlu yakhe badla okwensuku ezinenye. Isigxingi sempuphu asiphelanga, legabha lamafutha aliphelanga, njengokwelizwi lenkosi elakhulunywa ngu-Elija. Ngenkulumo yalokho ukusa, ngaphambi kokuya phesheya kolwandle, ngikhethe isifundo salokho, qiniseka ngoNkulunkulu.
And now, Lord, bless thy word as it goes forth.
Njalo manje Nkosi, busisa ilizwi lakho lapho liphuma. Njalo umoya oyingcwele makathumbe ingqondo zethu lemicabango yethu. Njalo asilungiselele ukusivakatshela kwakhe, njengoba simcelile yena ukuba eze.
For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see.
Ngoba kasizi endlini yenkosi ukuba sibonwe kumbe ukubona, kodwa ukufunda ngawe lokufunda ngesimo sakho la ngendlela yakho lezizathu zakho ukuze sikhangelane lenhlupheko zempilo silokuqiniseka koqobo siqinisekile ngonkulunkulu kwenze kube njalo Nkosi ngegama lika Jesu Kristu siyakucela amen.
It must have been a dreadful morning. It was so hot and dusty.
Kwa kungabe kuyikusa okwesabisayo.
And people were kwa kuchisa kakhulu.
Futhi kulentu. Njalo abantu besestaladini besifa ngendlala. Lomhlaba wawuchisa usulungele ukubhebha. Konke lokho kwakuyisitshengiselo sezono zabo. Lokubola kwembeko zabo uyabona uAhab wayebusa eIsrayeli ngaleso sikhathi kumbe phezulu kukaIsrayeli njalo wayengomubi ngokudluliseleyo kumakhosi wonke akoIsrayeli kwakungela nkosi eyayimbi njengoAhab ngoba yena efundisiwe njalo esazingcono wehluleka ukuthi engaqobekeli pambili ngokungathabisi uNkulunkulu kukho konke ayekwenza. Loba wayelohlelo lwamabutho olukhulu labantu babesephumelele kakhulu phansi kokubusa kwakhe. Kodwa loba kunjalo ungeke wazondisa uNkulunkulu futhi ukhangelele ukufika ngapi okwesikhathi eside. Njalo ke emtchadweni wakhe kulokuba athathe phakathi kwabantu bakibo wahamba wasithatha isoni umkhonzi wezithombe ukukhonza izithombe wathatha uJezebeli njalo wayengayisilo ikholwa futhi akulakholwa ekumele lithathe ongakholwayo loba sokutheni kumele bethathe amakholwa izikhathi zonke. Kodwa uAhab wenza linto embi futhi kungela kuthandabuza uJezebeli wayengumfazi omuhle futhi wakhangwa ukuthi wayekhangele kanjani esikhundleni sokuba wayeyini. Abantu abanenga benza lelo phutha elifanayo kuze kube lamuhla futhi waletha ukukhonza izithombe elizweni phakathi kwabantu njalo abantu abapresita abafundisi babo babanjwa isifuno esikhulu esidumileyo futhi yiwo umfanekiso sibili welizwe lethu lamuhla sesiwele phansi kwesifuno esidumileyo kungela kuthandabuza ukuthi abapresita bacabanga ukuthi kuyabe kulungile nxa kuphela uhulumende wabo ekuvumela. Kodwa angilandaba ukuthi uhulumende wabo uvumelane, kumele kube yilokho okuvunyelwa nguNkulunkulu. Njalo abantu bakhumbula ukuthi kuyabe kulungile uba bekhangelela ezintweni zabo zomhlaba. Njalo omunye engangicela ukuba ngiphinde ngisanda ukukhuluma ukuthi kwakungemfanekiso ofanayo walamuhla.
We may not think that we are idol worshippers, but we are.
Singacabanga ukuthi asisibo bakhonzi bezithombe kodwa siyibo. Lohulumende uyakuvumela abantu balamuhla ngabakhonzi bezithombe ngoba bakhonza izithombe. Abanye babo bakhonza ingcwethi zamabhayisikopo njengezithombe. Abanye bakhonza imali njengesithombe. Njalo abanye bakhonza ingcwethi zamathelevishini njengesithombe. Kodwa konke okubeka kuqala kuloNkulunkulu kuyisithombe akube loba yikuphi loba la kuSathane isitha sethu esikhulu ungohlakaniphileyo aze abeke ngezinye izikhathi ibandla kuqala kuloNkulunkulu. Ungaba lebandla elikhulu, kungaba isakhiwo esikhulu, kumbe kungaba inhlanganiso yesonto enkulu, futhi njalo kungaba ngumbuthano omkhulu, kodwa ungavumeli lutho luze kuqala kuloNkulunkulu enhlizweni yakho, loba yikuphi, futhi kuqala kuloNkulunkulu kuyisithombe. Njalo abantu labo babekwazi ukuthi babengayisibo abakamoya njengalokho ababeyikho ngaphansi kokubusa kwamanye amakhosi, futhi bacabanga ngoba babeyisizwe senkolo ukubana konke kuyabe kulungile. Njalo yiyo indlela esesifike ngayo lathi kuleyo ndawo. Izinyanga ezithile ezedluleyo ngangikhuluma lomngane wami olungileyo sibili, futhi wathi umfowethu Branham, ngiyakholwa ukuthi ubethelela phansi kakhulu leli laseMelika. Wathi uhlala ukhalimela isono lokuthi uNkulunkulu uzasijezisa njani lesi sizwe. Ngathi kumele akwenze ukuze abe ngolungileyo. Wathi kodwa mfowethu Branham, uyakhohlwa ukuthi lesi isizwe sasekelwa phezu kwembhalo. Njalo okhokho bethu beza lapha loNkulunkulu wasipha leli ilifa, futhi siyisizwe senkolo. Ngathi liqiniso lelo konke lokho, futhi akula okwaziyo ukuthi ngilithakazelela kanjani leli lizwe. Kodwa khangela mfowethu, u-Israyeli laye wayekhethiwe nguNkulunkulu, futhi wamthumela abaprofethi labantu abakhulu. Kodwa uNkulunkulu ngeke amelane lesono. Wenza u-Israyeli avune yonke intanga ayihlanyelayo. Futhi nxa wenza u-Israyeli wavuna lokhu akuhlanyelayo, uza kusenza sivune esikuhlanyelayo. Ngabandlululi muntu. Futhi sesifike endaweni esikhumbula khona ukuthi ngoba sime phezu kwalokho kwenziwa ngabokhokho bethu, kumbe phezu kwabasunguli bamabandla ethu, ukuthi bazinikela kangakanani kuNkulunkulu. Kulungile lokho, futhi kuyamukeleka. Kodwa singeke sathola insindiso kulokho abakwenzayo. Insindiso yindaba yomuntu ngamunye phakathi komuntu loNkulunkulu, hatshi ngesizwe sethu kanye lebandla lethu. Kodwa thina phambi kukaNkulunkulu siya kuziphendulela. Sekufike endaweni phakathi kwelizwe lethu, kuze kuthi phakathi kwabantu abangakamoya kakhulu esilabo, ungaya emadodeni labafazi bakamoya, futhi ufumane enhlizweni yabo ukuthi kukhona okusilelayo. Sibe ngamaviki amalutshwana edluleyo bengidlula kwezinye zalezi zinto, futhi ngithola ukuthi emadodeni engicabanga ukuthi babengumkantsho, kodwa ngifumana beqakathekisa izinto zesikhatshana, behamba besithi uNkulunkulu ngipha okuthile lokuthile okukhulukazi. uNkulunkulu upha, uyakhohlisa. Izinto zomhlaba ezinkulu azimi entandweni kaNkulunkulu izikhathi zonke. uNkulunkulu wenza izulu line phezu kwabalungileyo labangalunganga. Kodwa umhlaba okufunayo lamuhla asilo kholo lokukhohlisa, ukuzama ukuzikhohlisa entweni ubusuyithi ngeyomoya. Ngezinye izikhathi ukholo lwenza izimangaliso ezinkulu, futhi-ke kuyabe kungaphumi enhliziyweni yomoya. Kayizange itsho na inkosi yethu, abaningi bazakuza kimi ngalolo suku njalo bethi, kangizange ngenze lokho lalokho ngebizo lakho. Njalo ngizavuma kibo, sukani phansi kwami lina benzi bokubi. Kuyini ububi? Yinto oyaziyo ukuyenza ngokuqondileyo njalo ungayenzi. Kangizange ngibe lazi, uza kutsho, futhi siphila kulolo suku. Esikufunayo lamhlanje akusizo zinto ezinenge zomhlaba silazo lezo asidinga amabandla amakhulu asidinga imbuthano emkhulu asidinga okunenge kuwayilesi netelevision asidinga okwengeziweyo balezi zinto kodwa esikudingayo lamuhla ukuba ngabakamoya umuntu ongazithoba phambi kankulunkulu loba engelapele njalo bakhuleke kuze kuthi lowo moya ophakathi kwabo usithiseke ngobuhle bukankulunkulu le mvuselelo ithathe indawo ngaphakathi kwenhliziyo yabo eguqula ingqondo zabo lo mumo abaphila kuwo ungabe ungelazi cathulo enyaweni zakho ungabe ugqoke amadabudabu kodwa enye into enhlizweni ihlabelela amaculo kankulunkulu kungaba ngcono ngibe lakho lokho kule mali yonke emhlabeni ngakho-ke ungeke utsho ukuthi izinto zemvelo ziyizitshengiselo izikhathi zonke zezibusiso zikankulunkulu udavide wakutsho lokho enkosini ukuthi wayebone omubi ecaye eyakhe njengesihlahla esikhulu semvelo esiluhlaza kodwa uNkulunkulu wambuza wake wamqaphelisa ekupheleni akulani ukuba sigqoke impahla ezinhle kangakanani kungakanani esikudlayo akusikho okuya ebusweni bukaNkulunkulu lo mzimba esihlala kuwo uyabhubha kungelani ukuthi ukhathalelwa kangakanani kodwa ngumphefumulo ophakathi komuntu isimo somoya esiya ebusweni bukankulunkulu ophilayo kodwa sithathe izinto kalula sikhumbule ukuthi njengoba siyisizwe nje kanjalo apho lo Israyeli wonke ngalolo suku babethethe izinto kalula ukuthi konke kwakulungile abaprisita labafundisi babo babezame ukubatshela konke kulungile yonke into ikahle kodwa babe lo yedwa wakhalimela into engalunganga ngoba lo wayesazi ukuthi uNkulunkulu ongcwele wayengeke esuthiseke ngendlela zesimanjemanje zenkolo engangcwele kanjalo-ke uNkulunkulu wasezulwini uhlala efana lalamhlanje kuyo yonke imizamo yethu lezinto ezinkulu esizama ukuzenza uNkulunkulu kasoze wathokoza ngaphandle kwempilo yonke engcwele phambi kwakhe singakha isikolo lamathempeli lamathebhanekeli singaba le nhlanganiso singenza izinto ezinkulu kodwa-ke uNkulunkulu angeke asuthiseke umphefumulo womuntu uzungcweliswe elathini likankulunkulu wahlukaniselwe imisebenzi kankulunkulu futhi lokho awusakutholi ufumana iinkonzo zethu zemthandazo zibuthakathaka umzuzu nje womthandazo weqele empedele sithola lokho kwenzakala kanye kumbe kabili ngosuku lapho sonke sileqala isizwe sethu ngokwembeko siyabona silabo Billy Grahams labo Oral Roberts indawo zonke kodwa ngaphandle kuze ukomela enhliziyweni yemelika ukuyiletha kuNkulunkulu ophilayo futhi esehlakalweni esiphilayo ekholweni olungapheliyo kuNkulunkulu ophilayo siyaphaphatheka sidinga impendulo kuphela njengokuthiwoyo sizitshayelela singahamba izifuba zethu ziphandle simise amakhola entanyeni futhi sihambe esitaladini sifise ukubizwa dokotela kumbe mhlonitshwa singelusa amabandla amakhulu elizweni futhi singaba ngcwele okokuthi kungeke kwaba lo muntu okhomba umunwe empilweni zethu kodwa umphefumulo ophakathi kwethu uzuvuthe ngoNkulunkulu kuze kuthi eyinye into phakathi lapho lokho kumlangazelela yena njengempala inxanela isifula samanzi umphefumulo wami womele wena oNkulunkulu size sifike kulolo hlobo lwesehlakalo ngakho-ke isikhomanisi lakho okunye kuza kuphumelela njengoba besenza lokuhlanganyela esingakwenza kungeke kwakumisa kukhulunyiwe ngaphambili ukuthi kuyeza kodwa uNkulunkulu ubizela ibandla lakhe ukuthi lumfazi omncinyane wayeluhlobo luka Elijah. Ukuba ngokujwayelekileyo izenzo zakho ziyakutshengisa ukuthi uyini. Futhi njalo wayekhethiwe ukugcina umprofeti kaNkulunkulu. Khumbula wayengowezizwe kungayisuye umJuda. Njalo ilizwe lalivutha. Futhi kungelakuthandabuza ukuthi lumfazi omncinyane engowalolo hlobo eluhlobo lwekholo. Ngoba siyabona ukuthi uNkulunkulu wayengeke abizele kuye aluba kuye ukuthi wayengafanelanga ukugcina umprofeti kaNkulunkulu. Ngoba wayengasoze athumele umprofeti wakhe endlini eyayingafanelanga. Kwakungesikho ukukhetha kwakhe, kwakuyikukhetha kukaNkulunkulu. Kwakungayisuye owayemnxusa, kwakunguNkulunkulu owayemnxusa. Wayemiswe ngasesifudlaneni amawabayi ayemondla, kodwa kwakungumlayo kaNkulunkulu ukuba ulutho lwenzakale. Njalo uNkulunkulu impela waya kokholwayo olesimilo sinye lo Elijah. Wayengumfazi ongumfelokazi, futhi sonke siyakwazi ukuthi umfazi ongumfelokazi wayengabe edlule kokunjani. Elomkakhe wayesefile lo mfana omncinyane wokondla emasimini lapho babephila ngezilimo zabo. Babengela msebenzi ehleliweyo njengesilawo lamuhla lezilimo zokuvikela indlala, babephila ngezilimo zabo. Futhi ngenxa yobubi babantu lembeko zabo ezase zibola, babelethe ukoma elizweni, babelapha besifa ngendlala langokufa. Futhi njalo sithola ukuthi kungela kuthandabuza wayethandazile ubusuku ngemva kobusuku, ubusuku bonke lapho eqala ukubona isigxingi sempuphu sisehla phansi phansi phansi. Futhi kwafika esigabeni kwaze kwangabi lenye impuphu egcwala inkomitsho esigxingini. Ayelakho kuphela kwakugcwala isandla. Ukufa kwakungena phakathi esangweni emnyango wakhe, ngoba yayingekho indlela yokuthola eyinye. Isizwe sonke sasisifa ngendlala. Futhi amafutha ayegcwala isipunu kuphela ayesele egabheni elincinyane. Amafutha engako kuphela, lempuphu engako kuphela, kwakuphakathi kwakhe lokufa. Wayephelela impela ngemthandazo yakhe. Yeka lokho kuthaya ikhaya lakho, kuzabe kungokupheleleyo kakhulu ukwedlula esiyikho lamuhle ekuseni, lapho sisazi ukuthi ukufa kuhlezi emnyango. Futhi ngiyakholwa mhlawumbe singacabanga mhlawumbe lokho wayethandaza ubusuku bonke, ngoba usuku olulodwa lwaluyikuphela. Wayekhangele indebe ezimhlotshane zomfanyana wakhe owayengaba leminyaka emithathu kumbe emine ngobudala. Futhi wayebona amathambo akhe wohlokela phakathi lapho inyama isehlukana lawo. Futhi kwaba yinto esabekayo lapho umama ebona lezi zinto ziphela. Njalo ke izandla zakhe ziphambi kaNkulunkulu ethandaza imini lobusuku. Kathesi sesisalelwe impuphu egcwala isandla namafutha agcwala isipunu. Uyazi kuyinto engazwisekiyo. UNkulunkulu makavumele lokho kuthophele phakathi komunye lamunye wenu, aluba ungasoze ungizwe ngichumayela futhi. Yeka lo ube ngumbiko. Ngakuzwisiseki. Ngakuzwisiseki kakhulu ukuthi ngezinye isikhathi uNkulunkulu wenza izinto ngaleyo ndlela. Uyazi lapho sesivumile izono zethu, senza konke okudingakalayo, lokho uNkulunkulu akufunayo, sakholwa kuNkulunkulu kulezi meko okumele kuhlanganwe lazo futhi kumayelana lentando yakhe. Njalo savuma izono zethu futhi salungisa ukona konke sikwenzileyo, senza konke ngendlela esiyaziyo ukuthi sikwenze njani. Konke okufunekayo uNkulunkulu akwenzileyo kumbe akufunayo senzile lokho akufunayo. Kodwa ke yena uyahlala ethule, akasiphenduli yena.
speaking to people.
Ngileqiniso ngikhuluma ebantwini lamuhla ekuseni asebefike kuleyo ndawo. Ngafika lapho mina isikhathi esinenge. Lapho ngabuyela emuva ngahlola impilo yami futhi ngaphendula lonkilitshe. Njalo ngiyathola ukuthi ngenzile okungalunganga, ngiyahamba ngivume bese ngithi Nkosi Nkulunkulu ngizayo ukulungisa futhi ngihambe ngenze njalo. Ngibe sengibuya njalo futhi ngithi manje Nkosi uNkulunkulu uzangiphendula, impela ngenzile sonke isicelo obufuna ukuthi ngisenze futhi konke okufunakalayo ngikwenzile. Futhi kunjalo akenzi lutho, ukhangeleke hlezi ethule. Yikho lapho kumele uqiniseke ukuthi unguNkulunkulu.
Don't be discouraged. The only thing is that in your heart to be
ungadani. Into kuphela yile ukuthi enhlizweni yakho ikuqiniseka ngoNkulunkulu. Isifundo sami, qiniseka kuqala ungenzi lutho. Qiniseka enhlizweni yakho ukuthi nguNkulunkulu. Futhi xa usuyenze konke lokho akukhulumayo, ngakho ke uyabe sule qiniso ukuthi unguNkulunkulu. Yikho lapho ukukholwa kuqala khona ukusebenza. Khonapho ukukholwa kuma kuqinile ngoba kuyazi ukuthi unguye. Futhi usiyenze konke okufunakalayo, uyakholwa ukuthi unguye. Njalo ukukholwa kuma kuqinile, malibusiswe ibizo lakhe. Ukukholwa kunyikinyeke ngoba kuleqiniso ukuthi uNkulunkulu nguye. Njalo uyapha umvuzo labo abamfunisisayo. Lokho makungene kujule futhi kungasuki kini thebanekeli likaBranham. Nga usuwenze okufunwa nguNkulunkulu, njalo enhlizweni yakho uyakholwa ukuthi unguye uNkulunkulu. Ulinga ukholo lwakho ngoba uyathanda ukukwenza lokho. Usuvumile isono sakho, njalo wenzile konke uNkulunkulu akufunayo futhi abe lokho esithulele. Khumbula ukholo luthi lona unguye. Ngakho ke ukholo liyabambelela kukho, lungazi ukuthi kumayelana lani, kodwa liyazi ukuthi unguye futhi liqiniso ukuthi unguye. Ngakho khumbula nxa enguye amazwi akhe kumele abe liqiniso. Futhi nxa wayefuna ukuthi uhlangane lezimo lezi futhi wakwenza, ubotshela ukuba agcine ilizwi lakhe. Ungabuyeli inyovane ube usithi yebo angizange ngiphole ngi wena kholo lobuthakathaka oluyize. Ungakukholwa lokho. Nxa konke kuvunyiwe futhi konke kukhutshiwe, njalo wenzile konke uNkulunkulu akufunayo, ukholo luyagxila khonapho. Akula lutho olungalunyikinya, unguye futhi kuleqiniso. Labo abalinda enkosini baya kuvuselela amandla abo, baya kuqonga ngamaphiko enqunqulu, baya kugijima futhi bengaphela amandla nxa behamba abayi kuqaleka. Linda nxa usiwenzile ukufuna kwakhe, kuletha ukukholwa kwakho ekumisaneni.
If you have met God's requirements,
nxa usuyenze okufunwa nguNkulunkulu, sokwenziwe kumbe sokuhlangabeziwe futhi wakunaka ngokugcweleyo futhi wenza konke lokho uNkulunkulu akufuna ukuthi ukwenze, ngakho ukukholwa kwakho uyaphumula khona lapho ukuthi unguye. Qiniseka ngoNkulunkulu. Uyazi uyathanda ukusilinga, uyathanda ukubona ukusabela kokholo lwakho. Ubukwazi lokho na? uNkulunkulu uyathanda ukubona ukuthi usabela njani. Nxa usithi Nkosi ngiyakukholwa, ungumsindisi wami ngiyakukholwa, ukuthi ungumsilisi ngiyakukholwa, ukuthi unguwe opha umoya ongcwele, njalo lezi zinto engizifunayo uNkulunkulu ophayo lokho. Futhi lapho uvuma izono zakho zonke futhi uthembisa uNkulunkulu ukuthi uzakwenzani nxa engakuvumela ukuthi usile, njalo ke ngoba akwenzakali uyabalekela kwenye indawo njengegwala, uNkulunkulu angeke sisebenzise lokho. Ayikho indlela angasebenzisa ngayo akula ndlela angakuphendula ngayo ngoba uphendula ngokholo ngakho ngesikhatshana ubusuhamba angeke aphendula kodwa oluqotho ukholo leqiniso luma lapho luleqiniso ukuthi uNkulunkulu nguye uqiniseke ukuthi unguye futhi nxa uNkulunkulu ecela into ukuba yenziwe ukuvuma izono zakho lakho okunye futhi usukwenzile ukholo luthi nguye kuqinisekile ukuthi kuzakwenzakala.
Your request has to be granted.
Isicelo sakho kumele usiphiwe. Oh ngithemba awukuthi lokho. Nga uleqiniso ngoNkulunkulu. uNkulunkulu leqiniso ngelizwi lakhe. Ulindele ukukulinga kuphela. Wakwenza isikhathi esinenye. Kasilandiseni indaba eyodwa kumbe ezimbili. Kasikhumbuleni ngabantwana bamaHebheru babengamelanga bakhothamela isithombe. uNkulunkulu wayelethemba kibo. Njalo bathi besizwa ukuthi kumele baye esithandweni somlilo. Bathi uNkulunkulu wethu yenelisa ukusikhulula kulesi sithando somlilo. Kodwa nxa engasoza akwenze. Ngasiki ukukhothamela loba yisiphi sezithombe zenu. Bona babe lempela futhi beqinisekile ngoNkulunkulu. Babe kwazi ukuthi uJehova bakwazi ukuthi uyaphendula umthandazo. Kodwa loba wakwenza odabeni lwabo kumbe hayi kwakumele kube ngokobuhle ngakho benza inkulumo yabo bavuma izono zabo futhi basebengena ekufeni bathi besiye esithandweni esivuthayo besazi ukuthi baqinisekile ukuthi nxa uNkulunkulu wabayekela besitsha belobe uza kubavusa njalo ekuvuseni kwabafileyo babeqinisekile ngoNkulunkulu ngoba babesazi ukuthi uNkulunkulu uzasebenza bonke ngokobuhle babo futhi nxa siqinisekile ngoNkulunkulu siyazi ukuthi uNkulunkulu usebenza konke kube yibuhle bethu ngakho benza inkulumo eyodwa babeqinisekile futhi bangena phakathi kwesithando somlilo esivuthayo njalo uNkulunkulu wabayekela bengena lapho ehlezi ebakhangele wayefunga ubona ukusabela kwabo lapho inkosi sithi likhothamile lapho icilongo likhala na bathi hatshi ngasizange sikhothame nanto ukholo lwakho lubambe luqinile kahle ke nxa lingazange likhothame liyasazi isimemezelo sami yebo siyasazi isimemezelo sakho isimemezelo sami ikuba isithando somlilo siza kubaselwa kasikhombisa ukwedlula lokho ebesiyikho futhi ngizaliphosela lapho selifuna manje ukukhothama hatshi kasikukhothama nanto ukholo lwabo uNkulunkulu uthi kahle ngizabona ukuthi baza kwenzani ngakho ngizabona ukuthi lulo usabela kanjani ukholo lwabo ngakho wathi bophani izandla zabo libophe lenyawo zabo libaqube liye esithandweni somlilo futhi bahamba kuleso sithando somlilo umlilo usebusweni babo uNkulunkulu elokhu emile ekhangele kodwa babeqinisekile ukuthi wayenguNkulunkulu babenzile isivumo sabo babenze konke kwalunga lokho ababekwazi babeqinisekile ukuthi wayenguNkulunkulu ngakho behamba kuleso sithando esivuthayo ngaleso sikhathi sokucina wehla lapha emazulwini ngenqola yomoya waphephetha esusa umoya kibo lapho ebaduduza ekhuluma labo uNkulunkulu yekela ukholo lwakho lufike lapho olusabela khona kwakulojobe wetestamente elidala lapho usathane umangaleli wethu emangalela ngokuba uyisoni esingasensitha kodwa uJobe wayekwazi ukuthi wayengawonanga wayekwazi ukuthi wayevumele konke ayekwenzile futhi wabeka isipho sokuthiswa phandle le yikho kwakufunwa ngoNkulunkulu yikho kuphela uNkulunkulu ayekufuna ileso sipho sokuthiswa futhi lesivumo njalo uJobe wazenza lezo zinto futhi uSathane wathi ngizathatha amakamela akhe ngoba yindoda enothileyo ngizathatha izimvu zakhe njalo ekugcineni wathatha abantwana bakhe abaseduze lenhliziyo yakhe kunjalo uJobe wema enganyikinyeki ngoba wayesazi ukuthi uNkulunkulu yebo wayeqinisekile wayenguNkulunkulu ngoba wayekhulumelaye njalo wayenze konke akufunayo wahlolisisa futhi wafumana ngenze yonke iminikelo yokutshiswa ngiyithe enhlizweni yami, mhlawumbe lapho amadodana ami esipha idili futhi la madodakazi ami aya khona engxenye mhlawumbe bona ngokusithekeleyo enhlizweni yabo. Ngakho ngizanikela umnikelo wokutshiswa ngibo ngivume ububi babo. Oh Nkulunkulu, lapho umuntu egcina lokho uNkulunkulu athi ukwenze, uqinisekile ukuthi unguNkulunkulu, kumele aphendule. Ukholo liyambiza abe khona isikhathi sonke. Lapho siyenze lokho akwaziyo ukuthi kulungile, lapho siyenze lokho akufunayo, lapho usuvumile futhi walungisa, futhi wenza imbuyiselo, njalo ukubeke phambi kaNkulunkulu. Kangela ndaba ukuba uthule kanjani ulokho engeNkulunkulu elindele ukubeka lolokholo lapho. Usuyenzile imsebenzi yakho, manje ke usefuna ukholo lwakho ngemsebenzi yakho, ufuna ukubona ukuthi uzakwenzani. Nxa ucothiwe futhi wathandazelwa, uNkulunkulu ulindele ukubona ukuthi uzakukholwani ngakho. Hatshi ukuba ugijime ngesonto elandelayo, njalo ugijime ilanga elilandelayo, futhi lapho umelaphi olandelayo esiza edolobheni ulindele ukubona ukusabela kwakho phezu kokholo lwakho. Hatshi ukuhamba ubuyele ilanga elilandelayo njalo uthi ngizwa kubi, angikholi ukuba ngipholile. Awufanelanga ukuba sedendweni lomthandazo okokuqala. Awufanele, awukalungeli okwamanje. Awukholi ukuthi unguNkulunkulu. Angi ungathi mfowethu Branham, ngiyaphikisana lawe. Izenzo zakho ziyafakaza lokho yikho. Ngezithelo zabo uzakubazi. Nxa umuntu esithi ungumKristu, abe lokho enatha futhi ebhema, njalo echova futhi ekhuluma insomo ezingcolileyo futhi ethi ingxenye yeBhayibheli iqondile, njalo ezinye ingxenye azinjalo, angatshumayela ivangeli futhi alandule ingxenye yeBhayibheli, ulokho eyisoni, akaqondanga okwamanje. Kodwa nxa uvuma obani ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu munye, ngempilo yakho ibekiwe ezandleni zakhe, ube Nkosi ngilibumba, wena ungumbumbi. Ngakho ke cela okufunayo, ukhola lusozelwa nyikinyeka, luyakuma khona lapho. Loba izimeko zikhangeleleka zisiwa kusukekela kwesokudla futhi lesenxele, kodwa lolokholo alusoze lunyikinyeke, ngoba uqinisekile ukuthi unguNkulunkulu, futhi nxa enguNkulunkulu uyakugcina isithembiso sakhe. Angeke enze isithembiso esaphule. Nxa enguNkulunkulu kumele agcine isithembiso sakhe. Oh ngiyakuthanda lokho, kumele ahlale laso. UJobe wenza iminikelo yakhe, wenza konke, wayekwazi ukuthi wayeqondile. Futhi nanka amalunga ebandla esiza, amanye amabandla, amanye amasonto athi, Jobe vele uvume ukuthi uyisoni, ngoba uNkulunkulu angeke vumele ukuba ujeziswe kanje ngaphandle uyisoni. Kodwa uJobe wathi, ngenzile isivumo sami, ngibekile umnikelo wokutshiswa phambi kaNkulunkulu, njalo kangisiso isoni. Wayekwazi lapho ayeme khona. Ngakho ke konke kwaqhubeka kusiya, kusiya nje futhi kusiya, futhi kusiya kuhamba nje kanzima, uzama ukuchayelela phansi uJobe, futhi lokuletha uJobe endaweni lapho ayengamphika uNkulunkulu futhi aphike umnikelo wokutshiswa. Umzuzu nje lapho uthatha inyathelo phezulu kwaloba yikuphi lokho okuvumayo, uyatshengisa ubuthakathaka bakho, ukuthandabuza kwakho uNkulunkulu. Ungacela uNkulunkulu loba kuyini, futhi uhambehambe ukuthandabuza. Ngako ke ungubuthandabuzi futhi awusilo ikholwa. UJobe wayekwazi lapho ame khona, futhi wema eqinile kuleso sisekelo. Akumangalisi uPeronetu wathi ngehola lakhe lokufa, kuKristu dwale liqinileyo ngimi, imihlabathi yonke lichebechebe litshonayo. Kulelo dwale liqinileyo lesivumo sikaJobe, lomkakhe othandekayo waphuma wamchiya, lapho impila kahle yakhe isingasekho, lamathumba esemgcweli indawo yonke, futhi waziphala wasethuka ilanga azalwa ngalo, wathi lelanga malingakhanyi, lenyanga mayihlale phansi ebusuku. Umkakhe wathi, Jobe ulusizi kakhulu, kungani ungathuki uNkulunkulu futhi ufe? Wathi, wena ukhuluma njengabesifazana bayiziwula. Wayeqinisekile kwakuloNkulunkulu futhi wayenzile okufunekalayo. Oh ngizwa ngikholekile. Wayesazi ukuthi wayeenza okufunwa nguNkulunkulu, lokho kuqeda indaba. UNkulunkulu wayehlola ukholo lwakhe. uyakuhlola lolwakho uyakuhlola lolwani kodwa nxa sesiyenze okufunwa nguNkulunkulu phendukani lonke libhaphathizwe ngebizo likaJesu Kristu kukho ukwesulwa kwezono zenu futhi liyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Engcwele leso yisithembiso sakhe khona na phakathi kwenu ogulayo ngabiza abadala bebandla ngabamgcobe ngamafutha njalo bemthandazele umthandazo wokukholwa uyakumsilisa ogulayo lo nkulunkulu uyakumvusa lokho kuqeda indaba vumana amaphutha enu omunye komunye futhi likhulekelani uyenze okufunwa nguNkulunkulu lezi zibonakaliso siza kubalandela laba abakholwayo ngebizo lami baza kuxosha amadimoni bazakhuluma ngendima ezintsha uba bebamba izinyoka kumbe benathe izinto ezibulalayo akuyikubalimaza uba bebeka izandla phezu kwabagulayo bayakusila lokho kuqeda indaba qiniseka ngoNkulunkulu ngoba leqiniso ukuthi enhlizweni yakho ukuthi uyakholwa ukuthi lelo yilizwi likaNkulunkulu uJobe wayenjalo umkakhe wathi kungani ungamthuki yena futhi ufi kungani kulokho kusiba kubi isikhathi sonke uSathane uyathanda kangakanani ukukuphosela lokho kuwe ngani kawunqona ukwedlula lapho ugcotshwa kawunqona ukwedlula lapho labo bafundisi bekuthandazela labo bafundisi kabalunganga kokuqala akulandaba ngalowo mfundisi lukholo lwakho kuNkulunkulu ophilayo okutsho ulutho athi lokhu umfundisa yikho ilokhu uNkulunkulu ayikho umfundisi kazange enze isithembiso uNkulunkulu wenza isithembiso akukho kumfundisi kuNkulunkulu futhi lokholo lwakho ukukholwa ukuthi lo nguNkulunkulu ngakho qiniseka ngoNkulunkulu qiniseka ukuthi nguNkulunkulu futhi lelo yilizwi likaNkulunkulu njalo uNkulunkulu uselizwini lakhe futhi uJobe wathi ukhuluma njengowesifazane oyisiwula wathi inkosi iphile futhi inkosi ithethe malibonga igama lenkosi wayeqinisekile ukuthi kuloNkulunkulu futhi wathi ephumisa lokho emlonyeni wakhe imdumo yaqala ukuduma futhi lembani yaqala ukuphazima uNkulunkulu wavela esehlakalweni izikhathi zonke kumenze avele kusehlakalo wahlala ethule okwesikhathi eside yikho lokho akwenzayo khangela leli qembu lamamelika ayesihogweni abazenzisa bayesontweni angizondanga kodwa isono siyazondisa loba ngubani olungileyo loNkulunkulu athi ukuzondela isizwe athi ukuzondela abantu kodwa ngizondela uteveli obangele lezi zinto saphumpa uteyisa abantu laba abafundisi labathumayela abayiziphofu babenza baqhubeka nje lokuyinkolwanyana okwenziwe ngumuntu kumele uzalwe ngokutsha futhi uNkulunkulu yagcina ilizwi lakhe ukumbona lapho ebalolozela ngono ube leqiniso ukuthi kuloNkulunkulu vele simo sokukhonza futhi bewaphika amandla akhona lo mfazi omncane ongumyanga wayekwazi ukuthi uNkulunkulu lelo gogoko liphela izimeko zabambi futhi zabambi sonke isikhathi kodwa uNkulunkulu wayesekela kusiba njalo uyathanda nje ukwenza njalo uyathanda ukuvivinya ukholo lwakho ukubona ukuthi uzakwenza njani phezu kwakho akuyekele ugcothwe futhi uthandazelwe abesekwenza udlulisele phambili wathi woza sathani mfake esilingweni ngiyakwazi uyangikholwa mina busisa uNkulunkulu laphakade oh mina mfake esilingweni kathesi ngiyakwazi uthethe ilizwi lami ngakho angakhuluma yena lokho ngawe na wakhuluma lokho ngoJobe wathi yenza loba kuyini kuye ofuna ukukwenza kodwa ungathatha impilo yakhe ngoba ngiyazi uyangithanda wenza umnikelo wokuchiswa wenza okufunakalayo wenze lokho engimtshele khona ukuthi akwenze futhi uyakukholwa manje umgiqe phezu kwamalahle nxa ufuna wasusa konke kuye uNkulunkulu waphinda kabili lapho embuyisela qiniso uyakwenza uyabeka ukholo lwethu ekuvivinyweni ukubona ukuba siyakholwa ngeqiniso ukuthi unguNkulunkulu lowo mfazi omncane kungela kuthandabuza wathi ngikhulekile ngiyakwazi ngowezizwe ongafanele khumbula uJesu wakhuluma ngaye eBhayibhelini wathi kwakungelaba felokazi abanenge ezinsukwini zikaElijah na kodwa wathunyelwa koyedwa futhi wayengowezizwe Oh wacho ngiyacela mhlawumbe lapho ebona lelo cezu lokucina lweqebelengwane elincinyane ukufa sekungenile esangweni futhi sokufika eminyango ukuluma kunye bobabili futhi yena lentotana yakhe bafa Ngiyabona ubusuku bonke ethandaza imimoya echisayo evunguza futhi umhlaba uhangukile labantu bekhala futhi behlaba umkhosi ezitaladini. Wahamba hamba phakathi kwendlu wakhangela umfanyana wakhe wakhangela impahlana zakhe zokulala zonke zaziphumele phandle futhi lenyawo zakhe ziphumele phandle wakhangela lezakhe izandla zichwapene. Wahamba ezulazula kodwa wathi ngiyazi ukuthi unguNkulunkulu ngenzile sonke isivumo sami ngenzile konke akufunayo ngicelela impilo zethu kube ludumo lwakhe uNkulunkulu wambona. Iningi labo laliphumela phandle futhi besiba lomgido omkhulu kwenye indawo bezicecisa besiba lombukiso we-television wesimanjemanje kumbe okunye beqhubeka ngomhlaba kodwa lowo wesifazane waye yedwa loNkulunkulu. Kwadabuka ukusa wathi umfanyana wayekhala ebusuku bonke efuna okokudla ngiza kwenzani ngemputshana egcwala isandla esisodwa. Uyazi le mpuphu yayinguKristu isifundi seBhayibheli oba yisiphi siyazi ukuthi uKristu wayengumnikelo wempuphu futhi lowo mnikelo wempuphu wawutolwa ngesitsha sokugaya futhi kuze kuqume lonke uhlamvu lwebele lulingani ngoba uJesu Kristu uyafana izolo lamuhla futhi laphakade njalo lonke ikholwa liyakukholwa lokho futhi liyame kukho. Haleluya! Ngaba neyakho endala inkolo epholileyo eqandayo oyifunayo. Ngokwami ngiyakholwa uKristu uyafana izolo lamuhla futhi laphakade. Ngenza isinqumo sami phakathi komhlaba wabangakholwayo ngilokho ngisakholwa ukuthi uyafana izolo lamuhla njalo laphakade. Lezo zitsha zokugaya zaquma konke kwafanani ngoba yena uyafana unguNkulunkulu ofanayo njengokuba wayenjalo unjalo okwamanje lamhle kuseni uyahlala efana yikho okuchiwo impuphu. Lamafutha atho umoya njengoba sisazi mayelana lo Ezekiel 4 futhi lokunjalo iso isizathu sigcoba ngamafutha kumoya yini njengoncwele uJohane 4 ubaba udinga banjalo kuba bamkhonze yena ngomoya langeqiniso uJesu wayeliqiniso wayengumnikelo wempuphu njalo amafutha la kwakungumoya njalo umoya uhlanganiswe leqiniso kumele kuveze ulutho kufake endawonye kwenze iqebelengwane. Oh lungaphu kholo lwakho lapho ilizwi likaNkulunkulu lichunyayelwa ngokuthobeka kwalo loba ngamandla alo ukuthi uJesu Kristu uyafana izolo lamuhla njalo lanini nini futhi ilizwi liyalanda impuphu ulamafutha ukuba uhlanganise lalo kungaba ngokugcwala isandla nje kumbe okugcwala inkezo kodwa loba kuyini kuqotho manje kulungeleni na kulungele isiphambano kulungele ukuzidela uqobo lwakho yikho kumele ukwenze nxa ilizwi selichunyayelwe futhi kulo moya njalo kuhlanganiswe lalo ndawonye kuyikuzidela uqobo lwakho ukulandula ubuhlungu bonke ukulandula umkhuhlane wonke ukulandula yonke into ephambene lelizwi likaNkulunkulu futhi ume phezu kwalo. Udokotela uthi lokho lokhiyana kumbe lokhiya akula mehlukula kancane uma uphezu kwakho ngoba uNkulunkulu utsho njalo impuphu yesu ulamafutha ulihlanganise lona ndawonye. Manje ngizwa ilizwi ngemuva kwemini ilizwi liyakhuluma futhi lathi phumela phandle udobhe incwadi ezimbili unanzelele umbhalo uthe incwadi ezimbili isiphambano ulempuphu lamafutha kodwa usezabizwa ukuba athathe inyathelo manje enze ulutho ngakho loba ulesilinganiso esingakanani ubunenge bempuphu kumbe amafutha owadingayo kodwa kumele uthathe inyathelo ukuzidela. Incwadi ezimbili ezikhathini zasendulo abazange befumane indlela engcono yokwenza umlilo nxa uthatha ukhuni uliqondanise phezu kolunye ukhuni ulumathise phakathi laphakathi ukhwezele inxa zombili amandiya abasa umlilo wabo. Ngikubasile isikhathi esinenge ubusuku bonke thatha ukhuni nje futhi lolu ngapha lolunye ngale futhi uqubeke ukhwezela emlilweni lapho ubhebha lolo luthi lwaluyisiphambano incwadi ezimbili iBhayibheli yatsho ilizwi lathi dlula egumeni uyedinga inkuni ezimbili. Isikhathi sinye phezu kwentaba kwaba lezwi eladumayo kumprofethi njalo lathi yana emzini ngilayile obakithi bobabili balalela kulento kumele yenzakale bobabili baya lalela umthumayela ngachumayela ilizwi futhi lo muntu olamkelayo lona alikhole lona njalo enze njengoba lisitsho lona kuleto kumele yenzakale.
You're a sinner, you'll have to be saved.
Nxa uyisoni kumele usindiswe. Nxa ugula kumele uphole. Ngoba uNkulunkulu wathembisa aluba siqiniseka ngoNkulunkulu. Ngokuqiniseka njengoba enguNkulunkulu kumele agcine ilizwi lakhe impela. Ngakho ke umlayo waba yana emzini ngoba ngilayile umfazi ongumfelokazi. Umbono waqhamuka phambi komprofeti. Nangwe siza ehamba. Ngakwazi lapha yakhona. Akutsho lutho uyalalela nje ngakwazi lapho inkuni ezabe zikhona kodwa kukhona inkuni ezimbili kwenye indawo egumeni wasuka waphumela egumeni wathalaza oh kutshisa kanjani imikhosi esuka emzini inzulane zebusuku zisiza lapho zigaqagaqa benatha iwayini lapho futhi lokunye wakhangela phansi esitaladini ngaboni lutho wafumana ukhuni olulodwa ingxenye yesiphambano ukuzidela yena wathola enye ingxenye ukhuni futhi lapho edobha lolo khuni lwesibili oh kwakunyukumele njani ukufa kuhleze emnyango yena futhi le ndodana yakhe babemele badle isiqephu sekhekhe njalo bafe kwakuyikho kuphela futhi kwezinye isikhathi phakathi kokunyukumala lapho sisizwa ilizwi lapho edobha lolokhuni lwesibili futhi ebuyela emuva kwaba lelizwi eleza livela ngasesangweni lathi ngiphathele amanzi amalutshwane ngesitsha waphenduka ukuba akhangele elenkuni ezimbili esandleni sakhe elempuphu lamafutha kuhlanganisiwe futhi kulungele wathi wayekulungisile wakuvuba ndawonye yikho lokho ilizwi lomoya kumele kuxutshaniswe ndawonye kubekwe phezu kwesiphambano sokuzidela uqobo lwakho ukulandula yonke into ephambene lalokho okucelileyo kunjalo ngivubile manje sengisiyadinga lezo nkuni futhi lelo lizwi lathi ngiphathele amanzi amalutshwane ngesitsha wakhangela futhi wabona indoda imile iyame isango ozihlathi sicakile elendevu okhanda lilempabanga ekhangele ngasesangweni elesikhumba esidala semvu simembathisile wakhangeleka njengendoda endala ethambileyo ekhangeleka ilomusa wathi ngizakwabelana la amanzi ami amanzi okuphila uyathanda ukupha loba ngubani ukutshela loba ngubani ukuya loba ngaphi kancane nje umzana wabuyela emuva elenkuni ezandleni zakhe futhi ilizwi laduma njalo kawabi kuphela amanzi akho kodwa ngiphathele ucezu oluncane lwesinkwa esandleni sakho isinkwa sokuphila amanzi okuphila kwakungokokuphila na wayeza kufa masinyane lapho lokho kuphela ngiphathele amanzi akho futhi ngiphathele isinkwa sakho sifumanani lapha isifundo bani esisifumanayo funani kuqala umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwakhe konke ezinye izinto ziza kwengezwa ngiphathele amanzi amalutshwane futhi locezu lesinkwa futhi ke waphenduka ngokunyukubala kwakhe ngiyamuzwa esithi numzana enye into enjengaleyo ujiyene lamanye amadoda enge ngiwabona njalo lamadoda engiwezwa ekhuluma ukhangeleka uqinisekile ngalokho okukhulumayo kodwa ngilempuphu eyeneleyo egcwala isandla kuphela futhi lamafutha agcwala ukhezo kuphela sengikulungisile futhi ngiza kupheka ngalezi nkuni ezimbili njalo ngiza kudla mina le ndodana yami futhi sife yikho kuphela engilakho yikuyini esikuzwayo ngakho ke okulandelayo na kodwa ngiphathele ikhekhe elincinyane kuqala uNkulunkulu kuqala kungelani ukuthi omunye uthini ukuthi loba kuyini loba yibufakazi bani kukhangeleka kunyukubele kanjani loba kuyini thatha uNkulunkulu kuqala ilizwi lakhe kuqala udokotela uthe angingeke ngiphole kodwa ilizwi lakhe kuqala ngisoni ngokudluliseleyo ngiyisifebe ngikumchovi ngemali ngiyisidakwa ilizwi likaNkulunkulu kuqala noma izono zakho zibomvu ziyakuba mhlophe njengomqwani zibomvu njengobubomvu kakhulu ziyakuba mhlophe njengoboya bezimvu kuqala uNkulunkulu hamba ungiphathele ikhekhe elincinyane kuqala konke lokho lakho kulethe kimi uyathanda ukunikeza ezandleni zakhe na impilo yami konke lokho engiyikho ngile minyaka engamachumi amahlanu ubudala uyathanda yini William Branham ukuyibeka kimi liyafuna yini linabantwanyana ukubeka impilo yenu kimi liyathanda na lingakwenza abantu abagulayo lingangithemba ingibeke kuqala. Letha ucwezu lesinkwa esandleni sakho futhi ungiphathele amanzi amalutshwana. Wamkhangela kwakulenyinto eyamtshela ukuthi lo ndoda wayekwazi ukuthi wayekhuluma ngani. UNkulunkulu uyazazi ezakhe ngokwakhe izimvu, ezami izimvu ziyalazi elami ilizwi, ziyakwazi ukuthi ngumbhalo kumbe qa, loba kulungile kumbe qa. Waphenduka ngokulalela, ikomele ukwenze ukuthi lapho ephenduka ukulalela lokho umprofeti athi akwenze, wasukusiza umdumo uvela ezulwini umuntu wonke okhangelele ukuzwa. Ngoba kwavela umdumo elizwini lomprofeti elilangazelelwa ukuziwa yisoni sonke futhi nomuntu wonke ogulayo. Itsho njalo inkosi, silangazelela njalo ukuzwa lokho ukuthi abantu bahlala njani endleleni eqonde emzini wami. Bathi woza kulumnyango, indodakazi yami sekuthini, usane lwami bakithi soluyehlile. Khuluma nje ilizwi, ungakukhuluma kanjani kungakabi semlonyeni wakho, uyabe uzikhulumela wena, kodwa balangazelela ukuzwa lokho. Itsho njalo inkosi, nanko kusiza ngale kothango, ngoba wayelalela ukunyukubala kwacitheka. Itsho njalo inkosi, isigqinga sikuphela kumbe igapa liwome kuze kube lusuku lapho inkosi uNkulunkulu ithumela izulu emhlabeni. Oh, yintuthu zobani. Wenza ikhekhe walinika umprofeti, wabuyela emuva futhi wenza amanye esenzela indodana yakhe futhi laye, njalo badla futhi banatha belokunenge phezu komhlaba. Kwavela ngaphi, kwafika njani lapho? Ngokwesayensi ngitshele, lapho okwavela khona leyo mpuphu, avela ngaphi lawo mafutha, angena njani kulelo gapha? Wayelithela liwomile ukusa konke, wayephungula isiqhingi sempuphu ukusa konke futhi sasesomile. Kodwa lapho ebuyela ukuyathatha okunye, kwakukhona lapho. Kwavela ngaphi? Thatha uNkulunkulu ngelizwi lakhe, qiniseka ngoNkulunkulu ungumdali. Ungabe walahlekelwa impila kahle yakho? Ungabe walahlekelwa ibudlelwano bakho? Muthathe ngelizwi lakhe, qiniseka ukuba unguNkulunkulu. Izikhathi zokunyukubala ezibonakalayo kathesi zingeke zakhangeleka zinyukubele aluba ungathatha ilizwi lakhe, futhi uqiniseke ukuthi unguNkulunkulu. eGermany kanye ngabona umfanekiso futhi wahlala unamathele kimi. Umapenda womGermany upenda umfanekiso obizwa ilizwe lamayezi, futhi lapho ubona ukhatshana kuyikunyukubala osowake wakubona okukhangeleka kusesabeka ngamayezi ayelukeneyo ndawonye nxa uwakhangela ukude. Kodwa ungasondela duze lawo kuyaguquka ngamaphiko ezingilozi echayana ehlabelela ohaleluya enkosini. Ngakho-ke ukunyukubala kunjalo ngezinye izikhathi, nxa ukukhangela ukude kukhangeleka kunyukubele futhi kumnyama. Kodwa thatha uNkulunkulu ngelizwi lakhe futhi uqiniseke ukuthi unguNkulunkulu, njalo usondele duze lakho, uzafumana ukuthi ngamaphiko ezingilozi nje echayana ndawonye. Wayefanana ngezinye indlela njengo-Abrahamu, wayenjalo ebizwe ukupha konke ayelakho akubeke phezu kwelathi lokuzidela. Mhlawumbe ubizwe njengalokho lamuhle kuseni, yeka indlela zakho, yeka ukungakholwa kwakho, yeka konke kwakho. Futhi-ke ubusuthatha amafutha njalo lelizwi futhi ulixubanise lona ndawonye, njalo ulibeke lona phezu kwelathi lokuzidela uqobo lwakho. Uzafumana lizabizela lona uNkulunkulu ukuba khona. Uqiniseke njengokuma kwami kule iphulpithi, kucabange lokho lapho sithandaza.
Have you a need today? Have you a need greater than your physical?
Ulesidingo lamhlanje, isidingo sakho sikhulu kwedlula ongakuzuza ngamandla akho. Imali intutshwana kokuthi ungeke ubhadalele irent yakho. Abantwana bafuna izicathulo ezintsha, njalo awulamali yokubathengela. Isigxinga sisela lutho endlini yakho, futhi le gapha selizaphela. Awenelisi ukuthengela izifiyo zakho ukudla, futhi lapho kukhona okungalunganga, khumbula yena wenza isithembiso. Uyagula futhi udokotela uthi udinga ukuhlinzwa, awula mali yokuthi ukwenze ulesidingo uyisoni na isidingo sakho sikhulu usazi ukuthi uNkulunkulu angabiza lamuhla uyabulahliwe ungumhlehlele muva obalekela uNkulunkulu futhi uyakwazi ukuthi ungwelinye ibandla kodwa uyakwazi ukuthi awulunganga isazela sakho siyakutshela mayelana ngelizwi ukuthi awulunganga futhi ulesidingo ungayekeli amazwi lawo ewela emhlabathini lameva kumbe phezu kwamadwala inhliziyo zamatshe makawele emhlabathini olungileyo ovundileyo nxa ugula futhi udokotela uthi ungeze waphola futhi uyathembisa uNkulunkulu ukuthi uzamkhonza yena insuku zonke zokuphila kwakho futhi uqinisekile ukuthi uNkulunkulu yena woza wenze akufunayo yena nxa ulesidingo ungaqala wenze lokho ukuthi uphakamise isandla sakho kuNkulunkulu ukuthi ulesidingo solunye ulutho uNkulunkulu akubusise masikhulekene
Oh Lord
Onkosi ngokuqiniseka nje njengoba ngikuleyo iphupheti namhlanje kuseni ngiyakwazi ukuthi akungeke kwaba lesisodo zalezo zandla singaphakanyiswa wena ungakwazi ngoba wena uNkulunkulu wathi intaka ezinenge azithengiswa ngendibilisho ezimbili na ledlula kangakanani intaka uzibone kangakanani izandla zalaba abantu benyama labo indodana yakho uJesu abafelayo ubone kangakanani izandla zabo ukwedlula lapho ubona intaka aluba ingawa lamuhla ekuseni ngiyalinganisa ezi intaka ezilichumi lambili zingeke zathenyiswa ngendibilishe yodwa lamuhla ekuseni ngoba akekho sifunayo ungaba lohlupho lokuzimbela kodwa uyazazi zonke ngayinye wazi siba lonke olusemzimbeni yazo uyazi lonke unwele olusemakhanda ethu oh Nkosi phendula umthandazo yeka baqiniseke namuhla ekuseni ukuthi uNkulunkulu futhi kungumoya wakho makuthi ukufiphala lokukhangayo kwalinkolo yesimanje manje yanamhlanje ikhithike kubo besithi oh ngingowesonto elithile uNkulunkulu akuthi lokho kufiphala enqondweni zabo khona kathesi Kulesi isikhatshana ngabathi chaza impilo elaphakade njalo ke bazayifunisisa bayilambele yona ukwazi ukuthi uNkulunkulu ngubani futhi baqiniseke ukuthi unguye ugcina ilizwi lakhe kulo oyisoni makaphenduke ngokuphangisa alungiselele ukubhabhathizwa ngebizo likaJesu Kristu njalo wathembisa ukuthi kuzakubanika umoya oyingcwele wakutsho Nkosi uyagcina isithembiso sakho Ulesi hlehlele muva siqinisekileyo ukuthi wena uNkulunkulu futhi bazulile mabaze lamuhla ngoba uthe loba izono zenu zibomvu gepu ziyakuba mhlophe njengeqa zibomvu njengegazi ziyakuba mhlophe njengoboya bezimvu njalo kulalabo abagulayo ukuthi babone ukuthi wena uNkulunkulu uyagcina ilizwi lakho kumele ulicine ilizwi lakho lapho bezibeka Lamafutha abo umoya ophakathi kwabo ovumayo ukuthi bayakholwa njalo ke futhi lelizwi isinkwa sokuphila esiphumileyo uKristu abasixolelweyo kuTestamente elidala njalo la kuTestamente elisha ukutshengisa ukuthi uyafana izolo lamhla laphakade mabahlanganise lelo lizwi lamafutha umoya abalawo bese besima ngezinyawo zabo Kulathi besithi lokho yikho engilakho Nkosi ngiyakuletha oh uzakwandisa kanjani uyakubiza kanjani abe khona uNkulunkulu wembali uzamenza kanjani uJehova ukuba aphakame lenhliziyo ekhukhumalayo ukuthi ngilomntwana ongilalelayo ngimdlulisile phakathi kwesivivinyo futhi uyatshengisela ukuthi uyangithanda njalo uyangikholwa uqinisekile ukuthi ngiyimi Ngoba kukhulunyiwe ukuthi lo oza kuNkulunkulu kumele akholwe ukuthi unguye njalo ungumvuzi walabo abamdingisisayo yipha ngaleli hola lapho sikunikela lokho kuwe futhi kathesi lapho sikhothamise amakhanda ethu futhi labo abalesidingo loba ngesani lingama ngezinyawo zenu labo abafuna ukubeka manje nxa ungaqinisekanga ukuthi uNkulunkulu nxa uqinisekile ukuthi uNkulunkulu uza kugcina isithembiso sakhe insindiso ukupholisa loba kuyini nxa uqinisekile ukuthi uNkulunkulu phakama ngezinyawo zakho Nxa ulomunye olaye ofuna athandazelwe phakama ume ngezinyawo zakho nxa uqinisekile ukuthi uNkulunkulu yenza isicelo sakho sazakale embuthwaneni yabangcwele ukwenza lokho lapho usima nge ngiqinisekile uNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi uyagcina ilizwi lakhe futhi ngileqiniso ukuthi isicelo sami ngiyasibeka phansi kwegazi khona manje. Nxa ukwenza lokho, beka isono sonke isono ikungakholwa. Ungabe ulilunga lesonto, kodwa ngitsho isono ukungakholwa kwakho. Ukubeka phansi njengomhlatshelo, uyakuhlabela, uza esiphambanweni. Uzakwenza umhlatshelo. Manje konke ukungakholwa kwakho, futhi ukunikeze konke kuye, futhi ukwazi ukuthi unguye. Njalo uqinisekile ukuthi uza kuphendula nxa unjalo phakamisa isandla sakho hlala unjalo
Lord the God
Nkosi wena uNkulunkulu nanka amafutha abo lamabele abo kuxutshanisiwe bakuletha esiphambanweni lapho umlilo kaNkulunkulu uza kwehlela ezinhlizweni zabo Ngabe kutsho lokho sibili futhi uqothule lo umhlatshelo uzakwehlela ube khona phakamisa amanzi esigogo uvela ezulwini enqolweni yomlilo uzakunyikinyika amazulu wonke lomhlaba ukubapha umvuzo njengoba bemile izandla zabo siphakanyiselwe phezulu emoyeni kutshengisela ukuthi bayakholwa futhi bazibekile njalo isicelo sonke abalaso kanye phezu kwelathi lakho oh uNkulunkulu wezulu lomhlaba umahluleli wezulu lomhlaba ngiqiniso umahluleli wezulu lomhlaba uyakunikeza ukulunga ngiqiniso uyagcina ilizwi lakhe wena owazi inhliziyo zamadoda inhliziyo zabafazi inhliziyo zalabantu Nkosi uNkulunkulu ngiyaphakamisa ezami izandla ngoba ngiyazi ukuthi ngilenguquko yenkonzo manje njalo ngiyakholwa ukuthi unguwe Ngikubonile umile phetsheya uphakathi kwensika yomlilo. Ngikubonile uhlola imfihlo zenhliziyo zabantu. Ngawehlulekanga, ngithola kanye. Wakuthembisa lapho kwenza phetsheya. Ngaphesheya kwesitaladi lapho. Lapho usaqalisa ukusebenza ukwenza lezi zinto. Futhi wangivikela lapho ngibhoda umhlaba. Futhi ngibhoda. Ngileqiniso uNkulunkulu. Ngileqiniso ngalokho ngiyazinikela kanye lalabantu futhi lomhlatshelo wakho konke engilakho Nkosi kuwe kube inkonzo ngiyaqala futhi Nkosi ukuhamba ngibhoda umhlaba ngisize uNkulunkulu nga ngingazange ngikukholwe noba yisiphi isikhathi ngithethelele izono zami ngithethelele ukungakholwa kwami ngiyazi ukuthi wena unguwe njalo ungumvuzi walabo abakudingayo Njalo ngiyavuma izono zabantu bami lamuhle kuseni ubuthakathaka babo njalo lokuthandabuza kwabo lapho bemile izandla zabo semoyeni ngiyavuma izono zabo Nkosi lobuthakathaka bethu bonke Thumela umoya wakho ongcwele phezu kwethu kulophawu lokuvuma kwakho ukuthi uNkulunkulu futhi ulapha manje ukuba usamkele lokusamkela engalweni zakho futhi lokusihlenga Kukho konke esilahlekelwe yikho aluba kuyimpila kahle yethu mayibuyiselwe ngokuphindwe ngokulikhulu aluba kungumphefumulo wethu mawuze kithi njengento ehlumayo ekhazimulayo igcwaliswe ngumoya oyingcwele kuza kwethulwa phambi kukaNkulunkulu nxa kuyikukholwa makuze kithi njalo Nkosi ngokholo lokunyikinya izintaba yipha Nkosi siyakholwa ukuba uyasebenza Umoya oyincwele enethisa isakhiwo sonke lesi phezu kwabantu labo futhi lenhlizweni zabo ukuba fuqa ukuba bamkele uNkulunkulu ophilayo lokhu sikwenza ngegama lika Jesu Kristu ukholo lwami lubheka kuwe Wena undlu la se Calvary Msindisi Onwe Ngizwe manje ngikhuleka. Susa izono zami zonke. Futhi ungavumi ngise duka. Ngisuka kuwe. Uyakutsho yini ngenhliziyo yakho? Uyakwemukela yini? Phakamisa isandla sakho uthi ngiyakwemukela kathesi, ngiyakholwa. Lapho nginyathela indlela yobunyama yempilo, lezi nsizi zingihanqa. Woba ngumholi wami. Tshona ubunyama bube lusuku. Yesula insizi zokwesaba. Futhi ungavumi ngiseduka, ngisuka kuwe. Masikhothamiseni amakhanda ethu. Ngemva kolukhuni oluqunywe kwabuthundu, umbiko ongelabubele futhi ulethwe ngendlela engebuthelezi, kodwa kuliqiniso. Futhi nxa ngokuthobeka ukholwa lokho okucelileyo ukuthi uyakwamukela, ungavumeli lutho lokufuqe usuka kuleyo ndlela eqondileyo. Mana khona lapho, loba ngingachumayela kangakanani, loba yikuphi engingakwenza, kumbe loba kuyini omunye angakwenza, akusoze kusebenze uze ukwamukele njengempahla yakho uqobo. Nxa ukukholwa lokho ngenhliziyo yakho yonke, yonke into oyifiseleyo, nxa uvuma izono zakho, uNkulunkulu ukuthethelele, ungafi wakuthandabuza futhi. Nxa ungumhlehleli muva, ubuyiselwe emuva. Lamhlanje ekuseni, nxa ufuna umoya ongcwele, ngakho ke babhaptizwe ngegama likaJesu Kristu, kukho konke ukwesula kwesono sakho. Lelo yilizwi likaNkulunkulu, akayi kuliguqula ngenxa yaliphi ibandla, ngenxa yaliphi isonto, kumbe loba ngubani. Kumele kube yileyo ndlela. Kumele senze imfunakalo zakhe, athi imfunakalo zebandla, ezakhe imfunakalo. Yikho kumele sikwenze. Wathi umkhuleko wokholo uya kumsindisa ogulayo. Nxa ugula, ngikukhulekele umthandazo wokukholwa. Ukhulekile enhlizweni yakho, njalo ukukholwe, kwamukele. Mana uxilile kukho, kuyamele kube yileyo ndlela. Akula lutho olungasusa kuloba kukhangeleka kunyukumele kangakanani. Wena uthi yebo, kukhangeleka kungathi ngiyagula. Lokho akutsho ngamaphiko ezingilozi kuphela ebuthene ndawonye. Yikho kuphela uNkulunkulu esesimeni sesibusiso. Kukhangeleka kunyukumele kuwe. Sondela kancane eduze lakho futhi ukhangele njalo, ubone ukuthi akasuye yini uNkulunkulu emi lapho egcina ilizwi lakhe. Manje lapho sikhothamise amakhanda ethu, ngiza kubuyisela inkonzo kumfo wethu Neville, umalusi wethu.